udaba lokudonsirana kuzana PF ngokubona kwami ngibona ana kuna muntu okuzana PF ongakhuluma ngalo as if iyadonselana namuntu ngicabangela ukuthi yena unkosikazi Grace Mgabe la kulela kulecele adonsa ekilo kabeza ngiboni muntu ongakadonsi emele icele naye ngokwakhe upresident siyakunanzela into kwelinye ilanga uyakhuluma indaba ezingane zisola elinye icele elina ngakhuluma indaba ezingane zisekela elinye icele so yena nguye engathi engabe esetshenziswa ephakathi laphakathi esedonselwa ngapha adonsele ngapha adonsele ngapha so kangiboni ukuthi ngubani kathi esomsulwa ongakhuluma sibisibile ngokuthi ufuna ukukhuza abanye sekuyiphathi njengibona ngantho hhayi isisemaphekelweni and kabakwazi ukuthi benzeni
ekuxotshweni kukamjuru abanye babenakana ukubana sokuphelile ukudonselana kubandlaleli kungani kuqhubeka
into ekhona emgqoka ebandleni leliyana ukuthi umongameli walo usegugile kakhulu and ngumuntu esingathi esintwini siyakwazi ukuthi selifikile selisiya ngomtsha wendoda engxelo kuya ngomtsha wendoda selidlulile lapho selitshona seselingena kunina ngumuntu osekhulile ongathathwa ngomdalo wakhe noma ngasiphi isikhathi ngokunanzelela ukuthi thina abantu vele siyafa akasiphili kokuphela kumbeni uzafika ezingeni lokuthi engxenye acile engasene lisisibili kubonakala phambi kupublic leyenze umsebenzi wokuba ngupresident ngalokho-ke kakula muntu akula formula kabalandlela yokukhetha omlandelayo ukuthi mbani ozamlandela kuba le uncertainty enkulu so ngombango okhona laphana ukuswela kwakhe ngalokho okwama-farms i-multiple ownership ukuthi kulabantu abanama-farms amaningi njaninjani eyinto akade bevele beyazi eyinto abayenzayo bona isikhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi kube qhinga futhi elinye liphekwayo ukuthi abanye bathathele umhlabathi kumbe ama-farms bangabe bengabakamjuru kumbe abacatshangela ukuthi ngabakamjuru kumbeni abanye nje abafuqa engathi abakuthandisisi kumbe abafuqa bekwelinye icele abangalithandisisisi so I think kumele sinanzelele ukuthi nxa esekhulume esenza njalo bakhona vele asebethagethiwe ukuthi bazathathelwa umhlabathi.